sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 4 kuLwesi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamchuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kweZimbabwe leMelika. Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elomdlandla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayenze eMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi amane lane 44 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi amabili lambili 22 babantu laba ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo eMaswingo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,467. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,305. Lokhu kwengeze inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya ku 3,336,079. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku 2,618,101. Inani lasebebhubhile likhwele laya ku 4,684. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamchuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kweZimbabwe leMelika. Umnangagwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ekukhulumisaneni kwakhe lo Biden emhlanganweni we-COP26 eScotland unanzelele ukuthi uBiden uyalithakazelela ilizwe leZimbabwe njalo indlela abona ngayo leli lizwe yehlukile kule ndlela isigodlo seMelika eHarare esibona ngayo izinto. Isigodlo seMelika lesi sihlezi sisola uhulumende kaMnangagwa sisithi wephula amalungelo kaZulu. UMnangagwa ufuna iMelika yesule izijeziso zenotho eyamethesa zona kanye lamanye amalunga ezanu-PF. Kodwa iMelika ihlezi isitsho njalo nje ukuthi izasusa izijeziso lezi kuphela nxa uhulumende weZANU-PF esehlonipha amalungelo. UMnangagwa uthe ulethemba njalo lokuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBhilithane buzavuselelwa ngoba sokulokuzwanana phakathi kwamazwe omabili. Kambe singabona umongameli Biden ekhulumisana loMnangagwa lobudlelwano bulungisiswa na phakathi kwamazwe aphetheya leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Alikho ilizwe wabunkomo elake lafisa ukuthi lihlale njalo sonke isikhathi lifuthelene lingahwebelani kuhle lamanye amazwe. Engithemba ukuthi iparty yama-conservatives eyiyo ekhokhela ilizwe lase-England bazimisele labo ukuthi bafisa ukuthi babone kusiba lokuphefumulelana okuhle phakathi kwelizwe laseZimbabwe, njengoba besazi ukuthi njalo ilizwe lase-England lilabantu beZimbabwe abaningi kakhulu. Abangadlula lapha mhlawumbe imiliyoni baningi kakhulu abantu beZimbabwe abakuleli lizwe, okwenza ubudlelwane bakuleli lizwe labantu beZimbabwe kube yibudlelwane obuqinileyo kakhulu. Ngakho ngaleso sizathu bayafisa ukuthi ngabe izinto ziyalungisiswa, yonke into iqonde ibe ngendlela eqondileyo. Kodwa-ke uhlupho lapho olukhona ukuthi njengoba behlangene bahlekelelana konke kwabe kuhle, lokho kwenzakala emuva siyazi ukuthi akusoze kube yinto ukuthiwa mhlawumbe seyakhohlakala ngosuku olulodwa noma seyakhohlakala ngelanga elilodwa. Kuzathi ukuhlekelelana lokhuyana ikwakha ubuhlobo noma ikwakha ubungalo ukuthi ndoda asiqhubekele phambili, asibambane siqhubekele phambili. Kodwa-ke sekuzathi khonapho ekuhambeni kwendlela khonapho ukuthi indlela la abazabe beyihamba izabe iyiyo yini le abayikhulumileyo emlonyeni, ngoba ziningi izinto esesake sizibone zikhulunywa ngenye indlela ngomlomo, kodwa-ke ngezenzo uthole ukuthi mhlawumbe ngezenzo sewutshintshile sekusiba ngenye into, kungaseze yilokhu ekade sikubona kukhulunywa ngomlomo.
Uthi njalo uhlanganelo umongameli Joe Biden weMelika waveza ukuthakazelela ilizwe leZimbabwe kakhulu, njalo wathi uzimisele ukukhulumisana laye ngodaba lwezijeziso. Ulubona njani lolo daba?
Azingakhohlwa ukuthi umnumzana uJoe Biden ngomunye, njengoba ngake ngatsho phambilini ukuthi ngomunye ohlala efisa njalo olwela amalungelo abantu abamnyama kakhulu. Engithemba ukuthi ba isifiso sabo uJoe Biden nxa ehlangana lomnumzana uMongameli uMnangagwa bayabe besenzela khona ukuthi abayakhe ubudlelwane obuhle njalo abayakhe impilo enhle okuzakwenza ukuthi labantu abaselizweni leZimbabwe babe ngabantu abathokozile leyo. Njalo uBiden inhliziyo yakhe yokuthi iZimbabwe ilunge, siyazi ukuthi ulembali yakhe thize eyokuthi kukhona ilunga lemdeni wakhe la uBiden esalake lathi ukudlula ekuhlaleni kwakhe elizweni laseZimbabwe. Ingakho uyafisa kakhulu ukuthi abone iZimbabwe lisiba lilizwe elisesimene esihle, njalo lilizwe elibuyela ukuthi lihwebelane lamanye amazwe kweze-economy, bayakhe liyakheke libe lilizwe eliba stable economically and politically.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elo mhlanhla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayiqhube izolo e-Mount Darwin, eRushinga, eDotito, iNyanewe, iNyamanyanga, eChimanda, iNyamatikiti laseRumwa, eMashonaland Central. Loba enkundleni ye-Twitter uChamisa uthe kusobala ukuthi abantu bakulesi ndawo bafuna inguquko kwezombusazwe. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imihlangano le ihambe kuhle lanxa nje kuphose kwaba lodlakela.
Umongameli lenjongo yokuthi akhulumisane lozilo weZimbabwe ngohlelo lwakhe Always Citizens Convergence for Change aseluqhube kuzigaba eziningi kakhulu. Sibonile luqhuba eMashingo, waluqhuba eManikhaland eMtare, waluqhuba njalo eMashonaland West eseHurungwe kule iviki ephelileyo. Siyazi ukuthi kulali kuyenali viki sikhuluma nje ukuphuma khona eRotito.
Kungaba lomthelela onjani lokho kukhetho oluzayo? Kulabasekeli abatsha njalo bakhuthazwa yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Sikukhangelisisa sikhangela inani labantu ababuyayo abahlangana noPresident Chamisa, njalo abantu abamlandelayo besithi bacela ukuthi bakhulumisane laye nxa behlele ukumbona. Kukhanya kumgcekeka ukuthi uhlelo lukaPresident Chamisa luletha abantu abatsha akade bengekho kubandla, luletha abantu abangekho kwezombusazwe, luletha abantu abasebenzela njengenhlangothi esimeleyo ukuthi bathayila sifuna ukuthi ke sicoxelelani sizwe ukuthi siqhubela siya phambili njani sisonke sindawonye ukhanya ngani umnumzana uPresident Jamisa ngalolu hlelo usewakhe indlu enkulu kakhulu enelisa ukuthatha wonke umuntu imfake kohlelo lokuthi asebenzele ukunceda ilizwe leZimbabwe thina sibesikhangela into ezifana lamalamba le sibone ngani ngalolu hlelo uPresident Jamisa usekuthuthukise inani labantu elingemva kwakhe ngendlela esingadlula kumbe esingasiphinda kumbe kathathu kumbe kane xa kuyikuthi uxabanisa lokhu lezinamba ezaphuma kukhetho luka-2018 kukhanye ngani i-support ka-President Jamisa isikhule yaziphinda kathathu kumbe kane.
Aluzange lube khona yini udlakela kumbe okwethuselwa njalo loluyana-ke udlakela nolokuthi imoto ingabe yadutshulwa ungasinika nje esingathi yi-update.
Kuqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi uPresident Jamisa bamzama bamehluleka bengani bayamdubula kodwa indaba engathathwa lula leyo indaba eqakathekiswayo kakhulu ukuthi kathi yini umuntu uzabe edutshulwa. UPresident Jamisa ngithanda ukuthi ngixwayise ukuthi kethukanga njalo uthanda ukuthi akhuthaze uzwelo weZimbabwe ukuthi uzaqhubekela phambili senza lo msebenzi acelwe ngumphakathi ukuthi awenze. Abantu balile ukwethuka siyazi ukuthi wenzakale futhi urungwe kule iviki ephelileyo kodwa akuzange kuntshintshe lutho lokho akuzange kwenze umahluko iy'nhlelo zikaPresident Jamisa ziqhubela ziya phambili kuke kwaba khona ukugijimisana kodwa kusafika ngeduze kakhulu lo mongameli sikhangelele khonokho ukuthi uqhubeke kusehla njalo abantu baqhubeke besebenza kukhanya ukuthi bakhona abantu abahambe ekuqaleni abahlangane nakho lokhu ukuthi kwena abantu abathile abafunyele ukubuya kulolu hlangothi kungani kuyadiselwana kodwa hhayi kakusazanga kufike esibangeni esifana lesi sisibone kuviki ephelileyo kumbe kuleyana amaviki aphelileyo ngendlela yokuthi uPresident Jamisa sebembonele ukuthi kadiseleke njalo kagide buyele mu.
UDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa. Abanye bathi eleZimbabwe kumele lilandele umzekeliso wele South Africa lona elisanda kwenza ukhetho lokudinga amakhansila lalo liqhube ama-by-elections aselesikhathi eside engenziwa. Uhulumende weZimbabwe wamisa inhlelo zokhetho esithi zilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezokhetho kwele South Africa lwazama ukumisa ukhetho lwakulelo lizwe ngesizathu esifanayo kodwa lwehluleka. Impumela yalolukhetho esiveziwe itshengisa ukuthi akula nguquko enkulu ebekhona ngaphandle kwesigaba sakwaZulu Natal lapho ibandla leInkatha Freedom elinqobe khona kuzikhundla eziningi. Elizweni lonke ibandla elibusayo ele ANC likhangelelwe ukuhamba phambili. Ukhetho lolu lwenziwe ngokuthula njalo kungekho kukhonona kwabanqotshiweyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu yena othi iZimbabwe layo kumele yenze ukhetho lwama-by-elections hatshi ukucatsha nge-COVID-19.
Saqala sabona iMalawi, sabona oZambia, kathesi sibona iSouth Africa isenza ukhetho. Kasizange sizwe ukuthi kulabantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kodwa eZimbabwe bavala ukhetho ngoba besesaba ukuthi bazanqotshwa libandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguNelson Chamisa. Yikho bengabiza ama-by-election, asikho esinye isizathu esikhona. So indaba ye-COVID-19 isiviko nje kuphela. Kodwa-ke hhayi akulanto enjenge-COVID ngoba nanku siyabona amanye amazwe-ke bayenza ukhetho luphumelele kuhle. Siyababona bebekhankasa besenza lokhu lalokhu azange kube lalapho okuphambaniseke khona.
Obekusenzakala eSouth Africa ukukhankasa lokuphuma kwempumela ukubona njani sifundo bani singafundwa eZimbabwe
eSouth Africa iyatshengisela ukuthi lilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu, idemokhrasi ikhona. Sibabonile amabandla aphikisayo ebekhampeni ekhankasa, i-national broadcaster i-SABC ebibakhipha kumabonakude bekhuluma bekhonona besola umbuso we-ANC. Azange sibone kusiba lokutshayawana njalo kumbe i-violence, asibona ngamasosha kumbe amapholisa ke echitha imihlangano kumbe ukhankaso lwamanye amabandla. Sibabone besenza nje kuhle baze bayathutsha. Sabona nanku lamavoti abalwa, sebebaleka thesi nje bafika i-97% yamavoti, sokusela i-3% endithemba ukuthi kusiyako sakusasa izabe sibaliwe layo. I-ANC siyayibona iyanqoba lapha lalaphayana, kodwa-ke kuyananzeleleka ukuthi-ke ayehlile amavoti ikakhulu endaweni ezinjengabo KwaZulu Natal. Asazi njalo ngabe kubangelwa kumbe ikhona lokhu abakwenzayo kuhlukuluza uZuma. Ibotshwa, sibona i-DA ingena emngeni ikhokhela, siba yiyo ethatha-ke idolobho lelo. Siyibonile futhi le EFF-ke kamalema layo ingenile KwaZulu Natal, bathola-ke amavoti amaningi. ANC yehlile khona ngale, kuyisifundo-ke kiyo ANC ukuthi-ke i-factionalism lokuzama nje ukuvalela uZuma phandle, ukumbopha kumhlukuluza-ke yikho kubakhosta amavoti. Kodwa-ke in terms of i-democracy, hhayi, i-South Africa hamba phambili, bebekhankasa bengena lapha lalapha, abantu bengatshaywa bengachithelwa imihlangano yabo, bephuma njalo kumidiya okuhlanganisela-ke national broadcaster i-SABC. Kube yinto-ke eyisifundo esikhulu kakhulu kithi eZimbabwe ukuthi kumele lathi kwenziwe njalo, kumele kube le ntando kaZulu, abantu benelise ukuthi bakhankase bengaphanjanisi imihlangano yabo, bengachithwa, bengatshaywa, bengadutshulwa, bengenziwa lokhu esikubone kusenziwa ukachamisa emaswingo lemani Kalendi le Mashonaland West. IZimbabwe kumele ifunde ke ukuthi democracy kuyini, kwenzela ukuthi kusasa ingakhali ngokuthi kulama sanctions, kanti yona yiyo nje ezidonsela lawo ma sanctions, yiyo ke enika abantwana beZimbabwe ama sanctions ukuthi bangakhululeki, bangenzi abafisa ukukwenza, bakhululeke ukungena emhlangano yabo, bakhululeke ukukhankasa, bekhankasela ke amabandla ke ezombusazwe ke abakiwo.
Umnumzana Edwin Ndlovu uphatheke kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi udokotela wakobulawayo odumileyo uDr. Mariel Selma Falala obesebenza esibhedlela seGallen House ubhubhele engozini yemota izolo. I-Chronicle ithi ababalisi bemsitheli High School empophoma kobulawayo sebehlalela evalweni besesaba ukuhlaselwa zinswelaboya zabafundi ezithwala izikhali eziyingozi. I-Herald yona ithi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uxwayise ugatsha lwakhe ukuthi luqede inkohlakalo enziwa ngamapolisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Linjani lonke bantu baka Studio 7. Siyathaba kakhulu ukuthi selisibiselile. Kade lokhu esidinga sibuze isikhathi sesavalelwa phandle yini. Hayi, lokhu esilalela nje ukuthi namhlanje bathi bona bathengisela ngomvulo langolwesibili. Ngoba bathengisela ngoba yena bakwazi umdala lo kakho, bona bakwazi ukuthi bona bazalimala phela abantu be-MDC webula abantu bezana. Abayekeli umuntu uzaphuma, abantu bazavota, uzaziphumela-ke kuhle umuntu. Ningabaloke lichokoloza nje inyosi okugcalaza izaliluma. Akufuni isichokochoko so. Hayi, inyosi azifuni mlokhu uzichokola ukwasasoze uzithathe. Ngobukusala ziza kuluma. Siwabayekele zizathathwa inyosi, uzawina uTswangra uzawuyela esihlalweni sakho MDC, umfana omncane uzawuyela busa. Hayi, indaba zenu lezo ukuthi abantu bafuna ukutshengisela ukuthi wathengisa umuntu nxa ezaphuma bazamkhipha kuhle abantu bazavota amelela ama-elections. Ngoba abantu bakithi laba babale ukuthi hey kwathini thini, hey hayi vele kungakulwa vela ngake akuya kilo muzi veri ndu wayo yakumuza abadala bathu ndabathi indu kuvela izange yawo yakumuza yabo abayekele nje uzaziphumela nje umdala la ayitha umoya phandle la elusa matholele lamazinyana kele nkuku zakhe uzangena zabusa la akho nibelo ke sizoba sabulalisa abantu labengelazono athatha abantu bezana vele bangavele bangeni bafana lomlilo othi ungangena uthisa intango zabantu lezingelalo buyade umela ngumlilo uhambe khona ukuhamba khona
ngele Studio 7 obingelelayo ngufiselani sibanda kwamadlambo ngiphakamisa sokazi we-Studio 7 egameni likajesu ukuthi unkulunkulu aninikeza amandla anivikele futhi kule corona kuye emphakamiseni isizwe sikamthakazi ukuthi unkulunkulu asivikele kule corona thanda kakhulu ukuphawula inkulumo esizithola kumedia esilethela izindaba ku-Studio 7 ma kubikwa ukuthi president Mnangagwa uhambe eya eScotland ngemali elinganiselwa ku-$1 million uhaya i-private jet ispenda imali engaka imali yama-taxpayers ngoba ngicabanga ukuthi imali lena itekswa kuthina singabahlali baseZimbabwe uma uthenga ukudla yatekswa amatichara ahola atekswa bonke labantu babo but uma bekhala ngama-increase bathunyela amapolisa namasotsha ukuthi abachaya uma nikhala nizakhamizi ukuthi ukudla kuyadura kumbe njani niyachaya but kuyetholakala uhulumende othi ubusa abantu ngokwentando yabantu ispenda imali eningi edlula eyamazwe athi ayiwona akhonayo ukuphilisa abantu babo kahle futhi ayiwona ane-infrastructure e-right yena esenezidingo eziningi ezisilela ezweni ebesespenda imali eningi kangaka loko kodwa kubonisa kungabi nankathalo nokungabi nandaba
komo selibingelela nonke bantu be-Studio 7 lisincedayo lisibonela zonke nkengezwalami ngiphawula angani ngingaqina kanjalo ngibe sengisiza kusibangilizwe ukuthi sibangilizwe mdakankomo Joshua Nkomo okanye ungolo qina baba usikhululele silibotshele izimali zethu qina abantwana bezimbabwe belungisele sizwe sikamsikikazi silungiselwe yonke into qina mdakanye ungolo unangunangu noma yishiye kade ngumsile ngawulandela uyazibambelela udobhadobha umlomo wenkulu ucela uqine nyongolo ucela uqine sibangilizwe igama lithi sibangilizwe vele ufanele libangilizwe ucela komo khala sikwamanye amazwe ase-South Africa ngubishop khala kakhulu ngavalela imali yami ngendlela eziphansi sengiyenzile yaphumelela kodwa bangivalele ukuthi bavala njani nkinga yeharali eharalela iyambhedela loko ngabantu bakhona vela kungiphendula into engiyifunayo ngiyenza sokuhamba up and down and lose izimali azokusuka iharali ulabantu abayi-2 khonapho kuthiwa $15 umalini basidlile shemi labo abantu noma bethi siyabandlulula kodwa basidlile imali yethu basidlile shemi cela ke sibangilizwe njengongena uhle ungena ngofutho dumisa uma uvethi wakhuze eke lokutatazele bambane abangamauvethi njengakhona phana sisesempini
salibonani basazi ba-Studio 7 lami ngithanda ukuthi ngifake wami umbono lapho kwakuqala ngisithi hhayi amhlophe fokankomo sibangilizwe hhayi sikhona siza kusapota baba siza kusapota baba siza kuvotela kuprezidenti sikhona thina bakamthwakazi abe-MRP siza kuvotela ngokuthi thina ku-MRP vele sifuna ama-MP namakhansili ukuthi reko sokufunayo kuprezidenti hhayi kasila sizafaka wena mfaka fokankomo qina ube yindoda siyakucela futhi ukuthi ngicela ungakhohlwa ubaba kude bamenzani laphana kuzani ucela ukuhlakaniphele siyakucela siyakucela mina njengami ngiyakucela baba ukuthi ma uthola sibili amavoti ngicela ulungise umgwaqo wenjelele laphana cela ulungise umgwaqo wenjelele laphana usuke ebhada usiya enjelele uyacela mfokankomo nxa ungizwa hhayi ukukhuluma ngesakhamuzi sakhona phana eceleni kwenjelele andithandi nje ukuziqamba ngebiso sakhompha enjelele hhayi ngiyabonga lani lonke masapoti ezaphu la emarap ngicela libambane lingathukani ngezekhaya zonkelezi asisabasapoteni abantu bakithi ngiyalicela sibasapoteni sibili sibone ukuthi ingxa emathoyileni ungaba lotshintsho kungaba labokhansili be-MRP labo-MP be-MRP lo-president wezaphu hhayi into zonke ziyahlangana ngiyabonga Studio 7 ithi umsebenzi wona oluwenzayo mkhulu kakhulu ngiyabonga kakhulu
love labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isakhiwo eLagos kwele Nigeria ngomvulo selikhwelela yakumashumi amabili lambili 22. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi umanyano we-United Nations uthi kulobudlova obedlulise amalawulo obenzakalayo empini yakwele Ethiopia. Singene kudaba lwemelika. Ukunqotshwa kwebandla elibusayo elamademokrasi kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seVirginia kwethu seyabasekeli baleli bandla abathi lokhu kungaba kukhomba ukuthi balakho ukunqotshwa kakubi kukhetho lwamalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Oncintisemele amademokrasi ayiwo ekade ephethe lesi sabelo umnumzana Terry McAuliffe unqotshwe ngumnumzana Glenn Youngkin owebandla lama-Republicans. Abanye bebevele benakanela ukuthi amademokrasi azanqotshwa ngoba abantu abaningi besola umongameli Joe Biden besithi uyehluleka umsebenzi. Sixoxele umsekeli wamademokrasi umnumzana Dan Moyo.
I think into yokulimaze amademokrasi kakhulu ngengiyibonayo mina yi-complacency. Njengoba sanqoba ngokhetho luka-2020 i-presidential, abaningi bethu abazange bahambe bayovota izolo. Ludaba oluhlupha kakhulu every time ma kuba lama-elections, ama-local elections, abo governor, even la we-Congress. Sibona abantu bethu abaningi bajabulela ukuya vota ku-presidential, but abaningi bakhona abazimiseli ukuvota ku-local. And into okumele njengama-democrats ilungiswe leyo ngoba iyalimaza kakhulu i-agenda yethu, ngoba most of the time masizama ukuthi siphase ama-bills njengoba sibona njengamanje e-Congress. I-infrastructure bill ka Joe Biden istuck lapho ngoba akula kuvumelana. And izinto ezifana lalezi ezingabi le-unity ziqala ku-local government zikhuphuka zisiya ku-national. Enye into engiyibonile isenzakala mina yikuthi abantu be-Virginia abaningi basuke baxakwa yile ndaba e-education leyo ukuthi abazali kumele babe lelungelo elinganani kumfundo yabantwababo. Sibone u-Youngkin ethathe advantage ngalolu daba ephusha udaba lokuthi abazali kumele babe involved ku-education yabantwababo. Whereas uMcAuliffe obenguyena i-candidate yama-democrats yena besithi ama-parents akumelanga abe involved, kumele bayekele ama-teacher aqhubeke ngomsebenzi wabo. I think le nto isilimazile kakhulu ngoba abantu abaningi bathi bona bafuna ukuba involved emfundweni yabantwaba.
Abanye bathi impumela le iveza sobala ukuthi akusoze kulihambele kuhle njengamademokrasi kukhetho lwephalamende ngomnyaka ozayo. Ungathini ngalokho?
Yeah, ama-results ayizolo asithusile kakhulu ngoba asitshengise ukuthi kulezikhala okumele sizivale. Sivulnerable kakhulu and okuqakatheke kakhulu ukumotivate abantu bethu ukuthi bahambe bayovota, into yokuqala leyo. I think into yesibili yiyona leyo ukuthi kumele sisondeze imibono yethu lama-policies ethu ebantwini. Sathembisa abantu into eziningi. Ngingathi umongameli uBiden wathembisa abantu okuningi engena embusweni. Now abantu sebelindele ukuthi adelive. Then sesibona ama-delay la ayenzakalayo ukulwisana okukhona phakathi kwamalunga amademokrasi.
Umnumzana Dan Moyo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamxhuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kwamazwe omabili. Umholi weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elomdlandla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayenzele eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi untungami linkomo.